Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ufuna ukuthi sikubone kahle sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma la lendathu zindaba ukuthi yena nxa ama journalists engayala lokho ehlukumeza ukuze bamangale esifuna ukuthi sikubone ukuthi ama police azagcina na umthetho.
Intatheli zindaba zitshengisele eHarare zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa kwazo zisemsebenzini.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besiloke sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale.
Abalwa impi yenkululeko bathi akabotshwe umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe njalo axotshwe lasebandleni kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe ozamelama athathe isikhundla sakhe. Amapholisa abehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla achitha umhlangano wedale leNational Council. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba edolobheni leHarare lamhlanje zitshengisele zizivale imlomo zafola zilubhekise enkambeni yamapholisa eHarare Central Police zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa lapho ziqhuba umsebenzi ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuhlukumezwa lokutshaywa kabuhlungu kwentatheli ezintathu izolo ezivalisa uObey Manayithi, uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepherd Tozwireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri. Abane laba bagcine sebekhululwa ngemva kokumelwa ligqwetha unkosikazi kuziwa kwashe Ngodza wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Intatheli zindaba uBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday lokhangelelwe ukuba nguye ozokuba nginobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba esanda kubunjwa eYoung Journalists Association YOJA uPhilimon Jambaya yibo abaphiwe umsebenzi wokuyakhulumisana lamapholisa. Umhlanga ulandisa okunye kwalokho okuxoxisanwe ngakho kulo mhlangano lamapholisa enkambeni yeHarare Central Police Station.
We expressed our dissatisfaction and we were clear that
sitshengise ukukhonona kwethu, sacaca ekuthini singajajuliswa ikuhlukumezwa kwentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Lumhlangano ungenwe njalo ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, uMnumzana Farah Nende.
They did meet with Inspector Burubudu and I'm sure he made concessions that
banelise ukukhulumisana lo Inspector Burubudu ongakulandulanga ukuba okwenzakale izolo lapho kutshawe khona uObey Manayithi kube liphutha.
Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weYoja uMnumzana Mlondolozi Ndlovu ube khona laye kulokhu kutshengisela.
Okuqhakathekileyo esiyabe sokuqhakathekisa ukuthi ke sikhuthaza amapolisa obana agcine ke umthetho abe kwazitha ama journalists ngabantu abenza imisebenzi yabo bengathandi lokuthi basekela lithi bandla ngabantu ababese imisebenzini nje esikubona namhlo kwenzwa ngama zintathele izindaba kuhle ngoba kutshengise kulethe umbiko ukuthi hayi njengentathele izindaba ngasithokozi ngendlela esiphathwa ngayo nxa siphatha umsebenzi wethu ngoba thina umsebenzi wethu kasilocala ukubhala izindaba lokuba zintathele
uNdlovu uthi osekukhangelelwe intathela izindaba yikubona ukuba kuzoba lenguquko na kundlela amapolisa aziphatha ngayo lapho ezibona ziqhuba umsebenzi wazo.
Sifuna ukuthi sikubone kathesi sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ntathela izindaba ukuthi yena nxa ama-journalist engala lokhu ehlukumeza kufuze bamangale. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapolisa azagcina na umthetho ngendlela u-inspector akutsho ngayo. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi bengapheleli kuphele ukuthi hayi nxa sisiyahlangana labo besitshele bona ukuthi bazagcina umthetho. Kufuze ukuthi nxa sokusenzakala sikubone lokhu kusima lomkhuba wamapolisa ukubana abantu bayachaywa, ama-journalist achaywa esenza umsebenzi. Yikuthi sikhole ukuthi ngiqiniso bayenza umsebenzi wabo kulokuthi bebesitshela ezinye izinto kwesinye isikhathi bephinde babuye besitshaye.
Ekhulumisana lentathela izindaba ngemva komhlangano labekade bekhethwe ukuyazimela u-inspector Ziburubudu uthembise ukuba kuzamele kube lomhlangano kuxoxisanwe ngokusebenza kwenhlangothi zombili kubonisanwe njalo lalapho amaqembu omabili aphosisa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumemvis Gama.
Abalwa impi yenkululeko bathi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe kaxotshwe ebandleni njalo lase kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe igama lalo okumele athathe isikhundla sakhe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathela izindaba eHarare Club unobhala jikelele wabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Mathemadanda uthi inkulumo kankosikazi Mugabe kuliphupho akuchoyo kungeke kwenzakala besawadla amabele.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened. Riot and
besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale. Okokuqala, umkamongameli kumele abotshwe kumbe liguqulwe inyathelo elathathwa ukuxotshwa ebandleni kwabagcina isihlalo bezigaba eziyisikhombisa bohlangothi lwabasakhulayo kanye lathi.
UMathemadanda uthi abasoke bavumele ubukhokheli bakuleli bube ngobomndeni ngoba kungayisikho okwayelwa empini. Inkokheli kumele zikhethwe ngabantu hathi okuthiwo unkosikazi Mugabe labamsekelayo. Okungumbono osekelwe ngomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thawanda Chipato okhuthaza uZulu ukuba akangathuli nje esekela inkokheli isenza santando.
Lolu daba lolu asilodaba lwamawovet, ludaba lwamazimbabwens olukamthwakazi izwe likamambo likamzilikazi, the whole of this country. That's a national agenda. It's not about war veterans. Anje uZulu kakhuluma akufunayo. Umuntu ukhethwa ngubani? uZulu. Umuntu ukhethwa nguZulu. UZimbabwe uzakhuluma iagenda yakhe. Asinikwa agenda umuntu oyiwani, iagenda ngeyethu thina njengezwe. Sizadila ngakho njengezwe. This is not a don't single any particular issue. It's a Zimbabwean issue.
Abalwa impi yenkululeko bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe amanyane asebenze ndawonye ukulwisana lemizamo yenkokheli yeZANU-PF esifuna ukwenza okuphambana lokufunwa ngabanengi. Bathi makungakhanyelwa ezamabandla ombusazwe kodwa injongo yokwakha ilizwe acho akufunayo. Bayemba phansi ukuba lokho kuthiwa ngumkamongameli Robert Mugabe kungasoze kwenzakala ngoba kuphambana lesisekelo sombuso kanye lezivumelwano ezenziwa ngesikhathi kuliwa impi ezazisitsho ukuba ubukhokheli budedelanwa kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhe sikudaba lunye amazwi omkhokheli wohlangothi lwabesifazane kubandla leZANU PF unkosikazi Grace Mgabe emukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu wakoBulawayo. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ekhonale kweBulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye besekela unkosikazi Mugabe, abanye njalo bemsola ukuthi uchoni sibisibili. Omunye wabamukele ngensolo amazwi kamongameli ngumnumzana Thomas Sithole ethi ngensuku zalamuhla abakhangelelanga ukuthi abantu bakhethwele inkokheli.
Njengezizalwane zaseZimbabwe besingakhangelelanga ukuthi ngalezi nsuku kube kubekwa abantu abakhethwa ngulowo sesihlalweni. Besifuna ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithole ithuba zokuthi zizikhethele loba kumbe kuliphi ibandla lowo ababona ngani nguye ofanele ukuthi bakhokhele. Sesasuka esikhathini esayizo lapha umuntu obebusa obetshela omunye kungazange kube ngabantu ababulawulayo.
Kuthi umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu utheleyo yinto abayivumelanayo kubandla elibusayo njalo bazayenza bengelamehlo alenhloni umhlaba ubhekile.
Into abayivumela ngo-2014 lapho abafaka umgabo ubanekwe ngupresident wakhetha o-vice president.
Umnumzana Maphosa ugcizelele ufuzwayo ethi lokhu kuyatshengisa ukuba ibandla elibusayo libusa ngobungane njalo sebejonge ukudingela unkosikazi Grace isikhundla.
Thina sesilinde ukubona ukuthi uzaxotshwa yini uGrace kumbe kuzaba lama demonstrations yini ngemva kwenkulumo yakhe njengoba sike sabona ngaphambilini bonke abakhulume ngendlela akhulume ngayo izolo. Abanye baxotshiwe deleted kunguchinga bake bazama omlala ukuthi bemxotshise beproteste bemxotshise kwayehlula nje.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Moyo uthe iyadanisa inkulumo kankosikazi Mugabe kodwa ubona angathi bavele bavumelana ngendlini lomkakhe ukuthi akhulume leyo nkulumo.
Okwakuqala lokhu kutshengisela ukuthi ama-democratic processes ukuthi abantu bekhethe akukho. Khathi engavele umgabe ethi kuza kukhulwa ngumkakhe loba ngumkhwenyana wakhe lokabhona sizakuyanga. So mina into le ngibonga nokuqala. Batshelene besuka ukuthi hayi mngani hambe ukuthi so that people are prepared to know ukuthi usuccessor uzakhokhela ngubani.
Izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwetshe lembokodo azisakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba amabandla ezombusazwe ayadonselana umbuso ngenkulumo ezilakho ukuphambanisa ukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokuxoxozela okusebandleni leZANU PF kulandela amazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe kumele akhethe ozamelama. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale leSenate lakwele Melika lehlulekile ukuvumelana ukwesulwa komthetho oweAffordable Act owaziwa njalo ngokuthi yiObamacare. Amalunga ebandla lama Republicans abalisa umnumzana John McCain oweArizona, unkosikazi Lisa Murkowski oweAlaska, lo nkosikazi Susan Collins oweMaine bavote bekucele lebandla eliphikisayo elama Democrats ngamavoti ayi 49 ehlukana lawe 51 okuhle kwenza ama Republicans ehluleke ukuqhubeka ngaleli nyathelo lokwesula lomthetho. Umongameli Donald Trump uhle waya enkundleni yeTwitter esola leli nyathelo. Kubikwa kungela kugxokozela, kudlakela loba umsindo ekukhankaseleni ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende kwele Rwanda okungajayelekanga ezwekazi le-Afrika. ukhetho lweRwanda lwenziwa ngolwesihlanu oluzayo mhla ka4 ngoNcwabakazi. Amapolisa kade ehlomile ehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla lokuchitha umhlangano wedale leNational Council. Umhlangano lo ugcine usenzelwa emzini womkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tswangirai lapho okuvunyelenwe indaba ezijeneyo ezimqoka ezibalisa ukubunjwa komanyano ozathiwa MDC Alliance. Impahla ethethweyo ilandela isinqumo esathathwa ngumthethwandaba phezu kwesinye isisebenzi sebandla esasaloludaba ngenxa yokungaphiwa iholo okwenyanga ezimbalwa. Umthethwandaba wathi kumele lesisebenzi siphiwe imali ngamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$108,000. Isinqumo sokubumba umanyano siza kuba lamabandla abalisa ele-MDC ekhokhelwa uMnumzana Walshman Ncube, iPeople's Democratic Party ekhokhelwa uMnumzana Tendai Biti, lebandla elikhokhelwa uMnumzana Jacob Ngarivume ele-Transform Zimbabwe. Lanxa ele-National People's Party elikhokhelwa uNkosikazi Joyce Mujuru lalobelana isivumelwano le-MDCT, akwazakali ukuthi liza kuba khona yini kumanyano lo, ngoba uMjuru laye ufuna ukukhokhela umanyano lo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuna njengebandla leMDC namhlanje umkhokheli wethu baba uTsangirai wezizomhlangano owenesa kanso eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvunyelwana ukuthi kulomunye umanyano phakathi kwamabandla aphilisayo. So kulelanga eselifakile ukuthi sizahlangana njengamabandla aphilisayo bese kusayina leso sivumelano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sizamelela lele langa yikho lapha okuzokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphilisayo umanyano lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahofisi enlamhlanje. Kungakuyikuthi belilo mhlangano lo oqhakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba lomhlangano wethu sephuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungani mhlana ulanga egqakatheke kangaka yokuthi siqukaxuke ukuthi umonyane lo sizawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi ethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili khona kalucabanga ukuthi bazalidiliza. So izidinga izindlela zokuthi singanelisi futhi sihlale phansi hlanganise amakhanda sicazulule okubuka umunye umunye ethiwe ngobaba uTsangirai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasiza ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi sehlulekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu lelo daba sizakuyahlangana labo emakhoti ukuthi sibone kanti indaba yangkhona abavele bazele layo ngaphi. Njalo yindlela yokuthi basithukulise ukuthi sesisake kuyekele kwesinye ukuzinzi.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lwe-MDCT. UMnumzana Morgan Tswangirai ubikwa esithi yena akusoze kwaba lokhetho lwama-primaries lokudinga abamela ibandla lakhe kukhetho lomnyaka ozayo, esithi amalunga e-Senate azazikhethela yena kuluhlu azaluphiwa okungamazwi asechiyene iningi labantu belokusola okukhulu okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo.
IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo lokukhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lesenethi, njalo amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela lolukhetho kunye lokubona ukuba ngobani abazabamela ekhethweni. Kungalesi sikhathi umkhokheli we-MDCT eseyethule umbiko wakhe wokuthi akusoke kwaba lokhetho lwama-primaries ebandleni lakhe, njalo lamalunga aza kuya edale le-senate uzazikhethela. Lwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaTswangirai ayimangalisi ngoba kunyanga ezedlule ukhethe abasekeli bakhe ababili kungayiwanga ekhethweni, njalo ukwenza kwakhe sekusephula umbuso wezifiso zikaZulu owedemokrasi.
Silokudana okumangalisayo ukuthi ibandla elithi lona limela amalungelo abantu yilo eselifuna ukuthatha lawo malungelo abantu awukuthi bephatheke ekhethweni ngokuthi inkokheli ziimpozwe ebantwini abantu kungayisibo abazikhethileyo. Kodwa akusimangalisi ngenxa yokuthi vele ungakhangela ibandla leli lama-vice president amabili elaye impozo ebantwini bengazange beye ekhethweni, abazange beye ku-Congress. Yikho futhi sebekhuluma lokhu kuyatshengisa ukuthi leli bandla vele lona kalizimiselanga ukuthi libe lokho esikuthi yi-democratic alternative elizweni laseZimbabwe.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lo Sithole ethi kuvele kuyinhlala yenza kubandla le-MDCT ukukhethela abantu inkokheli.
Isizathu esikhulu salokhu ikubana uTswangirai enelise uimpoza ama-candidates ezigabeni njengalokhu abajale ukuyenza. So namhla ma sekuphe ama-primary seyakuyenza santando. Abantu bahlale bekhuluma bethi umuntu lo uTswangirai udlula umgabe nge-dictatorship. Lokhu asekwenzile kuyakonfirma nje ikugcwalisela nje inkulumo ehlalise ebantwini.
Isikhulumi se-MDCT umnumzana Obedi Gutu ulandule ukuthi ibandla lakhe kalisoze lenze ukhetho lwama-primaries, ngakho-ke liza kwenza ukhetho lokukhetha inkokheli ezabamela kukhetho lomnyaka ozayo, njalo sekuseduze uZulu uzakwaziswa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu oye Super Power Cup wona ozadlalwa ngamaqembu amane aweZimbabwe laweBotswana wethulwe kuZulu okusemthethweni lamhlanje edolobheni lakoBulawayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Umncintiswano weSuper Power Cup uqoqa inhlanganiso yeJoy Foundation, njalo uzangenwa ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe athiyele Dynamos lele Highlanders, kanye lamabili awaseBotswana abalisa iMotshwedi Centre Chiefs kanye leTafic. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Tsedi uthi injongo yale midlalo ngeyokudinga imali yokwakha indawo ezokudlalela imidlalo etshiyeneyo kulumkhono wezwekazi lase-Afrika. Uthe baqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezemidlalo emalokitshini akweleBotswana kanye laselokitshini laseSoweto kwele-South Africa, njalo bakhangelele kuba umnyaka uthi usiyaphela sebengenile lasemalokitshini akweleZimbabwe. USZD uthi yena iqembu le-Highlanders lele-Dynamos bawameme ngoba engamaqembu alandelwa ngabantu abaningi kweleBotswana.
Kwela kithi eBotswana iqembu le-Dynamos lele-Highlanders ngamaqembu amakhulu, yikho-ke silethemba elokuba amaqembu akithi azofunda okuthile kiwo.
Limidlalo ihlelwe ukuba idlalelwe edolobheni le-Francistown ngempela viki ka-1920 Ncwabakazi, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Motshwedi Centre Chiefs ukuthi ele-Dynamos lizancikilana lele-Tafic ukuthi azaphumelela azadibana ku-final. Kule nhlelo ezokuthi abalandeli kube yibo abakhetha abadlali abaqala ukudlala, njengalokho kwenziwa kunkezwe ye-Carling Black Label, lapho abalandeli bamaqembu athi ele-Kaizer Chiefs kanye lele-Orlando Pirates okuyibo abavota bekhetha abadlali abafuna bebamele. USithedi uthi amaqembu wonke azaphatheka kumidlalo yalo nyaka azathola inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu zamapula, kuthi abadlali bazathola inkulungwane ezinhlanu zamapula ngamunye. Limali izahle iphiwe amaqembu labadlali bengakayi kuyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup. Kubalekelwa lokho kwenzakala ngomnyaka ka-2012 lapho amaqembu akweleBotswana aphatheka kuwo athwala khona nzima ukuthola imfanelo zawo. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba se-Castle Laga Premier Soccer League izadlalwa njani kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu lebantu Rovers lizemukela ele FC Platinum ngaseluveve. Iqembu lecholocho lizadlala lele Haumine ngaseDulivatimu. Iqembu leZPC Kariba lizemukela ele Yata ngaseNyamunga. Kuthi iqembu leHarare City lizadlala lele Capes United ngaseRufaro. Ngesonto iqembu leShapane Mine lizemukela ele Highlanders ngaseMaclass. Ele Dynamos lizadlala lele Triangle ngaseRufaro. Ele Chicken indizemukela ele Bulawayo City eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala lele Black Rhinos ngaseAscott. Uthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana lele Wange ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday lamhlanje ku Woza Friday sihamba lo mduduzi Golide yena osethule idlalade lakhe elitsha ebambisane lo Tony Nduna Sibanda asizweni untungameli Nkomo esethulela lolu daba.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiya kalombili njalo lilesihloko esithi ukwelikude featuring ibhencane lami. Le yiyo ethi ukwelikude lapho uGolide aqhubeka ekhumbula unina osowadlula kulumhlaba njengakwamanye amadlalade akhe amathathu edluleyo. Uthi lokhe ewisa izimathonsi ngonina uGolide.
Ngisamkhumbula kakhulu ngoba inkulu indima idlalile empilweni yami. Ngisafisa ukuthi ngawuma ukhona ngabe sengifisa nje ukumenzela something enhle ngoba usikhulise kanzima leya muntu ubaba bengekho. Ngasho ngithi uye umuntu obekeka ngi-inspire ukuthi noma kunzima kangakanani can do it alone.
Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Ngubani wongalobola ikhikhitha? Ngubani wongalobola ichobolo? Ngubani wongalobola imbabe? Akekho awumadoda. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo.
Le yona ngethi ipesa.
Umuntu wesimame kahle ngathi ongaziphethe kahle ngoba nengoma iyasho ithi ngadivorce ipesa aphinda ngalobolelinye angisalali ebusuku inkwenkwezi ye-FM ukhoze FM shuthi kahle kahle akalambeko akalayekanga kahle.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Imagine My Life lale ethi Vakamabhokodo. NguTony Nduna ke ohamba phambili kulingoma. Abalandeli Golide ungabatshela wapha manje?
Abalandeli bami ngithi ngiyabonga kakhulu isapoti abangipha yona iminyaka neminyaka. Ngibonga kakhulu abathenga ama-original kithi, hhayi la abathenga ama-phone call ngoba ama-phone call ngempela asidisele emuva kuyadura ukungena estudio urecord album.
Litholakala ngaphi idlalade?
Kahle ma umuntu abe lifuni idlalade ngangifonela kule number yami 073-293-1264. Then sengiyamdirecta indawo yabe seduze nayo ukuthi athole idlalade ngoba makathi ngimlayele kusengenzeka lahle kodwa maye angifonela bese ngiyamdirecta kuyabangcono ukuthi alithole.
Uphuma ke enkundleni umfokachuma lo Tony Nduna ngale ethi goodbye.
Goodbye, goodbye Zimbabwe. Sigqiba lapho hlelo igama uGande lelala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.